sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 9 Mpalakazi 2016 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla lePeople's Democratic Party iPDP umnumzana Tendai Biti uthi akubunjwe umanyano wamabandla aphikisayo ozabusa kwesikhatshana owe National TA.
Ila eboda ibahla ziyazula ngaphandle kwe imbeda le building material kodwa okunye konke lokhu kuyadlula kahle kahle umuntu uyazibhadalela i-duty yakhe.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi kusukela ekupheleni kwenyanga impahla esesizizaba kuluhlu lwempahla engavunyelwa ukuthengwa phandle kwelizwe ingenisa elizweni luzakhuliswa kancane. Kule viki kuhlelo Woza Friday sileqembu le Malunga Brothers lona elichaya umhlobo wengoma zeKanindo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla lePeople's Democratic Party PDP umnumzana Tendai Biti uthi uhulumende womanyano waba lamaphutha ngenxa yokuba wabunjwa ngenjongo yokulungisisa inkinga inye kuphela eyokuthi ngubani owanqoba kukhetho. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukubunjwa komanyano wamabandla ezombusazwe yaphikisayo ngaphansi kweNational Transitional Authority ekhankaselwa libandla lakhe ubithi uthi kuzophathisa ukulungisisa inkinga zombusazwe lomnotho welizwe. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini ebandla lakhe ubithi uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokubumba lumanyano ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo ezibangelwe nguhulumende kamongameli Robert Mugabe leZANU PF osephelelwe ngamacebo.
The GNU was created to deal with one crisis and one crisis alone, which was the challenge of legitimacy.
Uhulumende womanyano oqondane lokulungisisa inkinga eyodwa kuphela udaba lokhetho ngoba sasiqilibezelwe kukhetho lukaJune ngomnyaka ka-2008. Kulo manyano we-NTA sithi kasibe le ndlela ezelungisisa inkinga ilizwe elibhekane lazo okungazange kwenziwe nguhulumende womanyano. Lo hulumende womanyano kwakunguhulumende nje owayengenelisi ukulungisa okwakungaphandle kwezombusazwe.
Umsekeli wakhe umnumzana Kucaca Phulu uthi ukubunjwa kwe-NTA kungakayiwa kukhetho kumqoka ukuphathisa ukuzivala zonke izikhexe ebezikhona ngesikhathi sikahulumende womanyano kwezomnotho lezombusazwe.
Ziningi izinto ezenzakalayo ezenza ukuthi singaboni kusasa yethu siyibone kahle. And what we are saying, akula credible election ekhona izinto zinje. Uhlanya kuphela yilo lungathi lungaya kwi-election. Lanxa sisazi ukuthi singangena kwi-election njenge-opposition nxa singaqoqana singayiwina, kodwa siyazi ukuthi izajonjwa.
Eqhubeka ethi okuveza ukuqatheka kokubunjwa ngesiphangiphangi kwalomanyano we-NTA yindlela umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ahlele ngayo imali kahulumende kuyimali engekhoyo ezontshontshelwa abantu banye abavele bephiliswa nzima nguhulumende munye.
Ibhajethi kaChinamasa kubonakale ukuthi ibingasobhajethi elengqondo. Kubonakale ukuthi ayi-adresanga izinto ze-economy. Enye into etholakeleyo ukuthi uChinamasa uvumile ukuthi kule 3.5 billion isikwelede esilaso i-budget deficit. Khonoko ayisiyo into esimangalisayo kodwa into esasivele siyitsho. Okutsho ukuthi i-budget deficit leyo is almost 30% of the GDP.
Abe-PDP bathi eleZimbabwe selivele selikusibanga sokuguquka nxa kukhangelwa okwenzakalayo ukulwisana kwabakubandla elibusayo eleZANU PF isimo somnotho kanye lokuqonga kwenani labasakhulayo abangelakho kokwenza lanxa befundile. Kungakho bethi lesi yiso isikhathi esilungileyo ukubumba umanyano we-NTA lapho uhulumende weZANU-PF ebuthakathaka ebhekane lezakhe inkinga eziningi kwezomnotho lezombusazwe esephelelwe ngamacebo engazi ukuba aqalele ngapi. Ngakwelinye icele inkokheli zaleli bandla iphatheke ngempizayo zomdeni ezingapheliyo kungela ozihluphayo ukukhangela inkinga uZulu abhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi kusukela ekupheleni kwenyanga kulenye njalo impahla isiza kuba kuluhlu lwempahla engavunyelwa ukuthengwa phandle kwelizwe ingeniswa elizweni. Esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi izolo uChinamasa uthe injongo yenyathelo leli kunye lokukhwezwa kwemithelo yenye impahla engena elizweni ikukhuthaza uZulu ukuthi athenge impahla elungiswa elizweni ukuze umnotho uthuthuke. Kodwa leli nyathelo kalemekelwanga ngabaningi kakhulu abaphila ngokuthenga emazweni amanye angomakhelwane kakhulu ngalesi sikhathi imisebenzi ingekho elizweni. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni eye International Cross Border Association umnumzana Dennis Juru obesemngceleni weBaitbridge othi yena inyathelo likahulumende libisela muva ingqobela phambili.
Ila eboda ibahla ziyadlula ngaphandle kwe imbeda le building material kodwa okunye konke lokhu kuyadlula kahle kahle umuntu uyazibhadalela i-duty yakhe.
I-duty yakhona ebhadalayo ikhanya ingayisiningi kakhulu yini?
Hayi, yona le sijwayele yona i-40%. Umuntu uyazibhadalela i-40% yakhe adlule ngezinto zakhe, akula problem la iboda.
Kusho ukuthi u-statutory instrument lo umthetho lo obuthiwa wona impahla zingangeni kuhamba njani?
Ngibona kungane le i-statutory instrument number 64 isebenza kubantu labana abamakhampani kumbe abathengayo la magonyeti, hayi la bantu abagade amabhasi lalaba abaphathisayo namalokuzele lamakhombi, akula problem la eboda. Ngawazi kukomesha ole.
Njengoba kuthiwa khona kubhajethi sokungezelelwe ezinye njalo impahla kumthetho nalowo, wena nxa ukhangele khonapho ebhoda kukhanya kusenzakala yini khona?
Hayi, akukakhanyi. Angazi, maybe emaphepheni abo, imithetho yabo emaphepheni, kodwa la practically ayikho le nto, ayikho sibili. I-government ifuna imali, ifuna imali empela, bafuna imali lapha, abafuna ukurestore ezinye lezi.
Alo ke ngumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga phandle kwelizwe bethengisa elizweni i-International Cross Border Association. Ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni esemngceleni weZimbabwe leSouth Africa eMusina.
Ungomunye wabo emuli yeStudio 7 na. Nxa ungomunye wabo, nanku umbiko ojabulisayo. Zimbiwe ngulinda ngalikhisimusi, imivuzo siyahulula. iStudio 7 ilomncithiswano ongathola khona limivuzo. Ukuze uthole lawe, thumela ivideo ufisela abathandekayo ikhisimusi enhle ngeWhatsApp loba kuTwitter. Ividiyo ezanqoba izodlalwa enkundleni zebulenjini zeStudio 7. Uthumene kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda, +1 202 465 0318. Kutwitter thumela ku Studio 7 usebenzisa i-hashtag Christmas with VOA. Ungakhuthwa yileli thuba.
Unkosikazi Grace Mgabe, umkamongameli Robert Mgabe, lendodana yakhe uRussell Gorereza babikwa bengakaphendule amasamanisi abathunyelwe ngumthethwandaba ubethe sayicala lokuhluthuna ngodlame izindlu ezintathu zomunye umnini bhizimusi odabuka kwele Dubai ehlala eZimbabwe umnumzana Jamal Hamed. Lolu daba olukhwezwe emthethwandaba weHigh Court luveza ukuba unkosikazi Mgabe lo mntanakhe uRussell bathatha ngodlame izindlu ezimbili zika Mohammed emzini weAvondale lenye eseBorodel. Insoli ezisebenzela emahofisini kamongameli yizo ezibikwa zihlala ezindlini lezi. Lokhu kulandela ukufuthelana okuqhamuke phakathi kwababili laba ngemva kokuba unkosikazi Mgabe ethenge indandatho yamadayimana elentengo yamadola edlula isigidi i-$1.350 million. KuMohammed eDubai. Unkosikazi Mgabe ubikwa ethe sokulapha wathi kasafuni lindandatho esefuna imali yakhe esiseDubai eseyaphunyiswa elizweni kusetshenziswa ibhanga LSBZ. UHamed uthi ubesezama ukubisela imali kancane kancane kodwa uDubo ukuthi usesethuselwa lokuhlukunyezwa. Ele Zimbabwe elizamanyana lamazwe omhlaba jikelele kunanzeni ilanga lokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ele World Human Rights Day kusasa. Abalwela amalungelo besola kakhulu uhulumende weZANU-PF ngokuqhubeka esephula amalungelo. I-commission ebona ngezamalungelo kaZulu elizweni iZimbabwe Human Rights Commission ibikwa izaqhuba umkhosi wokunanza ilanga leli eGweru. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Ngila ngeqhakathekileyo Nkomo okumele ukuthi abantu bonke ngabayalilangazelela balithakazelele. Kodwa masikhangela ilizwe elinjengeZimbabwe kunzima ukuthi sithi amalungelo abantu akhona abantu balawo amalungelo wabo njalo lokuthi sithi abantu waphila kuhle elizweni elinjengalelana ngoba ilizwe lendlala khona ukuswela ukudla lokuswela imali ingeyakho isebenzele ngesilungu yikho kuthiwa i-violation of a right. So ilizwe elinjengale Zimbabwe yilo ilizwe ku-21st century eliphazamisa indlela abantu okumele ukuthi ngesikhathi sesikuso lesi bayathakazelela amalungelo abo njalo ngabayawathola ngokupheleleyo yikho esikubona kusenzakala elizweni leZimbabwe manje.
Siyazi kule commission ekhangelane lokulondolozwa kwamalungelo elizweni iZimbabwe Human Rights Commission ungathi kukhona okubambekayo ekwenzayo na?
Kufana Nkomo lokuthatha isela uthi libe yilo elizakhangelela ukuthi ligcine impahla zingatshontshwa lena liyilo elilisela angithi vele lizalitshontsha amalungelo abantwana lawo esikhuluma ngawo i-commission le eyiyo eyabekwayo ukuthi ibone ukuthi iyawakhangelela iyenze uzulu awathole iwalangazelele abantu abayibo abaphezukwayo abaphila abayikhangeleleyo abayibo abayilondayo yibo abantu abephula amalungelo kazulu wonke jikelele. Angithi sikhuluma ngabantu abanamagazi abantu kusukela ngesikhathi sekugrawundi namuntu umuntu onjenganalowo uzajeni uyakukhangela akunike amalungelo akho oluntu yena wakubulala izihlobo.
Hello ke umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseBilitani. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhla lapho esiqoqa khona ngoluhlu lwendleko zikahulumende olomnyaka ozayo ka-2017 olwethulwe ngumphathintambo wezemali. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezomvikela eMelika umnumzana Ashton Carter uncome ibutho lakwele Afghanistan ngokuzinikela kwalo ukulwisana labahlamuki besiTaliban emanyene lebutho lelizwe lakhe. uMongameli John Mahama wakwele Ghana uthi uza kwemukela impumela yokhetho olwenziwe elizweni lelo ngolwesithathu. Inhlanganiso eziningi zezindaba zithi amavoti asebaliwe aveza ukuba uNana Akufo-Addo webandla eliphikisayo le-New Patriotic Party wengaba enqobile ngesilinganiso sokwedlula ingxenye ekhulwini i-53%. Okwamanje ke sizwe udaba luveza imbono kahulumende welemelika.
Elemelika limanye nelabo hulumende bamazwe omhlaba abalwela amalungelo oluntu intatheli izindaba lamantombazana. Empini yokulwisa nalo umkhuba wokwendisa amantombazana esisemancane loba endodeni abangayithandiyo. Le inkuthazo yenziwa emhlabeni jikelele kubika umeli weMelika endabeni zabesifazane u-US Ambassador at Large for Global Women's Issues uCatherine Russell. Ethi isimanga ikuthi umhlobo wemazweni ase-Americas usubhekane lalolu dubo ngesilinganiso esikhulu esilokhu siqonga kulokuthi sehle. Ucwaningo soluthe lwenziwa ngalo mkhuba luveze ukuba ukuze uqedwe kumele kuthathwe amanyathelo aqinileyo ngoba lungasoze lwaziphelela lulodwa. Ukwendiswa kwamantombazana emuntwini abangamthandiyo loba besesebancane kubikwa kuvame ukudala ubuyanga njalo kuvimbe abantwana ikakhulu abangamantombazana ithuba lokuthola imfundo. Okujabulisayo ukuthi lomhlobo lo ulemithetho elakho ukuqeda lomkhuba, kutsho uRussell. Elemelika selizinikele ukusebenza nzima ukubona ukuthi limithetho iyalandelwa ngokuqinisa inhlelo ezivimba ukuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana ezimulini ngodlakela oluqondise kibo i-gender-based violence. Lokukhuthaza nje ukulondolozwa kwelungelo labesifazana lamantombazana ikakhulu abadabuka emazweni asathuthukayo. Sikhuluma ke nje eleBrazil libikwa likhokhela kulomhlubulo ngokuba lenani eliphezulu kakhulu lamantombazana endiswa esesemancane. Kungakho ke eleMelika lisebenzelana lohlangothi lwenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba olubona ngenhlelo zabantwana olwe-UNICEF ukusekela inhlelo zamantombazana ukuze afinyelele izifiso zabo empilweni ikakhulu kwezemfundo. Phansi kwalolu hlelo amantombazana anikwa ithuba lokusebenza phansi kwabesifazane asebephumelele ezigabeni ezijiyeneyo zempilo kungaba kwezamabhizimusi ezombusazwe lokunye. Kodwa-ke u-Ambassador Russell uthi kusesekuningi okumele kwenziwe ukuze lolu dubo luphele kulomhlubulo wase-Americas.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Abakubhizimusi yokuthwala impahla uMalaicha sebethwele gadalala ngemva kokuba amapholisa akwele Botswana esungule ukubahlawulisa uma bethwele badlulisa amalawulo njengenhlala yenza. Lokhu kuza ngesikhathi sekhisimusi lapho uMalaicha bavame ukuthola ibhizimusi enengi khona. Okuninga sikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya ese-Haveron kwele Botswana.
Umnumzana Obert Mkuni ungomunye wobhizimusi lokulayisha phakathi kweGaborone kanye lakobulawayo, kodwa uthi usebhekane lomgoqo omutsha kubhizimusi lakhe ebelivele selikhangelane lobunzima ngemva kokuba uhulumende avalise ukungena kwempahla ethile esetshenziswa endlini iphuma phandle kwelizwe. Umguni ukhala ngokuhlawuliswa amapholisa eBotswana umango wonke bekhulana ngokuthi balayitshe okudlulise amalawulo.
Kunzima kakhulu khathesi ngoba sikhangelele ikhisimusi. Amaphosa eBotswana asihlupha kakhulu, asisakwazi kumbe u-overloader kumbe kunga-overload ngoba enesikuthweleyo kuthiwa yi-overload and bayasebesicharge. Kukanti-ke sikhangelela ukuthi senze imali ngaleleli thuba esilikhangeleyo.
Abatholakala belayitshe kakhulu bahlawuliswa inkulungwane zamapula kusiya phezulu ngemva kokuba amapholisa eBotswana ecele ukuthi akhuphukise le nhlawulo ekuqaleni komnyaka. Omunye wakhe uJameson Ndiweni uthi njengabo malayitsha kumele bedle ngenani lempahla abayithweleyo uma isehliswa kutsho ukuwa kwebhizimusi.
Ukuba mnengi kwemthwalo yikho okusisizayo ukuthi lathi sibe lesikutholayo okuyi profit yethu kumbe ningathi i-gain yethu, ngoba imithwalo nxa emlutshwana kabe ungelanto oyihambeleyo. Uzafica ukuthi sulahlekelwe yinto eziningi, awutholanga mali ku-trip eyodwa.
Okunye okubathwalisa nzima ukuthi bengazama ukungenisa amafutha ezimota bona seqala ukuselakala ekhaya bayabotshwa kugcine kusenza ukuthi bazame ukwafohlisa nsitha.
Madoda kwezima, ipetrolu yiyo esesiphila ngayo. Osokusenza ukuthi abantu bengangeni la bengeni iganga yiwo ama-charges akhona eborder. Nxa kungala ama-charges babe befuna ilayisensi bahle bekuthathele. So okulula ukungena iganga sithwele nzima, abanye vele sebephila ngale ganga.
Inhlupho zabo malayitha azipheleli khonapho ngemva kokuba uhulumende afake imitshina yokuhluza impahla etholwe izimota ama-x-ray scanners emngceleni. Lokhu kutsho ukuthi noma impahla engakanani iyabanjwa behlawuliswe umthelo wejuti uma bezama ukweqalayo ngomkoto. NguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngisavulongo leBotswana.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu ele Caps United elinqobe umncintiswano weCasilaga Premier Soccer League yalomnyaka selixwayiswe ukuba lithathe amanyathelo okuqinisa leli qembu lapho lilungiselela imidlalo yemincintiswano yenkezo ye 2017 CAF Champions League eyamazwe awezwekazi leAfrika ngomnyaka ozayo. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lanxa lidlale kahle ukwedlula amanye amaqembu eZimbabwe, iqembu lemakepekepe kumele libophe ziqine ukuze limelane lamaqembu akwamanye amazwe aweAfrika. Iningi labo lithi kumele iCapes United idinge ukuthenga abanye abadlali abedlula abathathu kumbe ukuze lenelise ukumelana lamaqembu awezwekazi labensundu.
It was a Friday, my darling.
Woza Friday. Kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembu le Malunga Brothers lona elichaya umhlobo wengoma zekanindo. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji esichasisela ngemdlalo lemgoma leze zekanindo ngokugcweleyo.
Iqembu lamalunga brothers liqembu elabasakhulayo elinyanga ezinhlanu lisebenza lisedolobheni lakoBulawayo ngemva kokubonwa nguDecent Ndlovu yena ojabulele indlela ababeqhunza ngayo iziginci ngesikhathi bechaya endaweni yemthwakazi yesemadobho.
Basuka kwaba lehloko emthwakazi then ngasenza ukubizwa ngomngane wami lapho asisti awufuna simncedise asahamba sayakhona. Ekufikeni kwami khona ngale ngathola ukuthi bayadlala amajaha lawo. Ngayithanda indlela ababedlala ngayo, manje basebesiba lokukhala ukuthi bakhala ngokuthi i-instrument babengalayo. Then asithi hayi madoda, mina ngisebenza la manje ngithanda ukusupporta ama-upcoming artists isikhathi zonke. So ngancono liyenzeni lihlanganise libuye endle sibone ni sizahlala nini sonke sizaqalisela from there ngoba ngambona i-talent labo abalayo. So yikho kubuya kwabo lapha sazohlala sonke.
Iqembu leMalunga Brothers libunjwa ngukholisani Moyo onguye umkhokeli weqembu njalo leminyaka engamashumi amabili lantathu yokuzalwa. Kukhona njalo uClement Moyo oleminyaka engamashumi amabili lane njalo otshaya ama-drums. USidney Dale oleminyaka engamashumi amabili otshaya i-lead guitar. UPrince Nyati oleminyaka elitshumi nathoba munomunye otshaya i-rhythm guitar. UNqabutho Spanda owenza ama-backing vocals kanye lo-bassist uShepard. Ukholisani Moyo nguye obumbe iqembu leMalunga Brothers ngesikhathi esahlala elizweni leSouth Africa.
Group lena ngathi ngiqale 2013, ngiqala ngisegoli. Lapho ngaqala ngihamba khona leMali abashining stars. Akusho ukuthi ngasilabe ngafunda khona konke istyle zonke ngasezithi hayi nami njengendoda ngcono njani ngike ngibaleke ngenzo kwami ngedwa. Yikho ukubuya kwami ekhaya ngasezohlangana ngihlanganisa le group le lapho ekhaya ngo-2015. Sengirekhoda ama-albhamu ama-2. Ethi Hlokoloza, ethi Umenzile. So ngithe uma ngifika la ekhaya ikuhlangana lo Ndlovu-ke, uNdlovu wasesincedisa ukuthi hayi madoda, njengoba lile plan esingcono ngilincedise nami, yikho namhlanje sila.
iqembu lemalunga brothers galikacindezeli kwele Zimbabwe njalo kwamanje lichaya endaweni ezehlukeneyo ezigoqela emarisha yodumo eselokitshini lasemagwegwe namba bephuma enkundleni yengoma yokholo ethiwa uJesu yingonyama. Mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Oza lazo, oza Friday, lelo ke liqembu lemalunga brothers, kuhlelo lwethu Woza Friday, yiko ke okuphelela khona inganekwane yalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele emhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Umkhokheli webandla le-People's Democratic Party, i-PDP, uMnumzana Tendai Biti, uthi akubunjwe umanyano wamabandla aphikisayo ozabusa kwesikhatshana we-National Transitional Authority. Umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa uthi kusukela ekupheleni kwenyanga, kulenye njalo impahla isiza kuba kuluhlu lwempahla engavunyelwa ukuthengwa phandle kwelizwe ingeniswa elizweni. Sizweke iqembu le Malunga Brothers kuhlelo Woza Friday. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje igama ngu Chris Gande ngilichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.